Umuntu yakuqala udaba lolu kathesi soluse High Court emthethweni owe Parliament. We don't discuss indaba nxa isise court. Yiko okusemthethweni. So indaba leyi kwenzakale ngoba uChalimani u-Honorable Mliswa ube ngayazi procedure yona leyo ukuthi kuhamba njani. Yena ubethatha ukuthi umuntu lo sasivele sibanxusile kwavunyelwa ngephalamende ukuthi babuye bazonikeza ubufakazi. Kodwa ubeso kungemva kokuthi indaba leyana isise court. So nxa selibiza futhi umuntu uthi azonika ubufakazi ngapha udaba nalelo luse court. Yakho njengephalamende iphalamende umsebenzi wayo ngokulungisa umthetho selikhanya ngazathi selifuna ukungani selifuna ukwenza okunye okungachachi abantu ngathi bekukhangela sokungani kulokunye elikuvalayo. So yikho abanye basuke ngolaka ukuthi kathi sesicalise nini njengephalamende ukuthi kasi sahloniphi yini umthetho ukuthi nxa kuse-judiciary isiyo ephethe udaba sinikeze isikhathi. Leyi ibiyi-procedure ekhanya uChalimani bengayazi nokuyizwisisa. Kugcine kubizwa unobhala wephalamende uKenneth Chokula waza wazochasisa. Uchasisile abantu bonke kukomiti sakuvumela savumelana kwaba kuhle basebebizwa batshelwa ukuthi hayi i-procedure itsho lokho khonoko ngitoda ukuchasisa.
Yena uVan Hoogstraten uthe khuluma le ntathelizindaba wathi abamvimbileyo benze khonoko ngoba bengafuni ukubana echaye ukubola echaye inkohlakalo imisebenzi yenkohlakalo enzakalayo kulinkampani. Ungathini ngalokho?
Iqiniso elikhona ewange iwange Colliery Company isifile. Mina ngikhulele eFolosi indawo leyana isifile akulande sengakhuluma vele eOthagoni iyafihlwa. Ukubola kukhona akufihlwa kodwa sithi lapha kulento iprocedure emthetho welizwe ukuthi ithi hayi asimeleleni labana becede ngoba nxa kukuthi khona kumele akuchaye kumele athiwe ithuba aze njalo kukomiti e-Mines and Energy, i-Mines and Mining Development, aze azokutsho ukuthi vele khona kwahamba njani ngoba ngibona ngazathi kulokuyisikhathi okufitshane nje okuthiwa kayekele ikhodi icede kuphela ingaceda then la uvele ulelungelo lokuzokukhu okutsho khonokho. Avele lapho kuvinjwa ngavinjwa kodwa umthetho wephalamende usobala ukuthi kumele baze bazokuthi ukuthi vele kwahamba njani ngoba kubolile wangi.